Mbingelele aba laleli kusitudio 7. Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula. Njalo akula ukuthi iCCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elinye loluhlu elunye lwabantu baku CCC bazaya bathe bazayo contest la ama election. Njalo ngokubona kwami nxa kungena amabandla esiba manengi ngoba vele yona iCCC iza contest ngoba la nxa utshaba ngesilawo le piece enye uthwele enye piece eyali kuzabanzima ukuthi la mabandla amanye angathola o angaphumelela ngoba isisiza ngena endinxa lamabandla sengena amavoti aza dividedwa izano icini ngena phakathi eSaint BC winner ama constituents asoqiniso ukuthi isisisi kayingeni isisisi sidabuke center elinye le faction yesisisi iya context ama elections so lokho kunzima ngoba ivoti yenzakala kobulawayo ivoti yenzakala ekhaya i protest vote ukuthi abantu bathi abafuna ukuvotela izano so mbengafuna ukuvotela izano bavotela iCCC njalo sikhangela ukuthi abanye amabulungu eCCC athabanga kwezakala kwezinto kuzakwenza ukuthi njalo ngesikhathi sanxa kube lokhetho loluthi ngama by election abantu abaningi abavoti kuba lento ukuthi ayivote ebhathi so angiboni ukuthi izaphu kumbi MRP ingathola anything engathola any seat ngoba nxa bengena abe zaphu bengena be lelinye leli ifaction enye le ifaction yeCCC baza divide bayaqhamula ama vote center izanu PF BC winner
khona okungaba kubangela ukuthi abalwa impi yenkululeko labanye abalandela indlela eyathathwa ngayo ilizwe okufana lokuthi izanu PF lezaphu kungani abantu bona labo bengasekeli ibandla lezaphu ekhona kathesi ekhokhelwa ngubaba uSibangilizwe Nkomo ubonani kubangelwa yini okwenza ukuthi banga voteli ibandla lezaphu
into ofuzeli sinanzelele kakhulu ukuthi izanu PF siya personalize ama ovethi amapolisa amasocha yikho singamangali ukuthi ovaleli usibonile ukuthi uvaleli uappoint waba ex officio member yezanu PF lakathesi abantu abanenge ekhaya balambili and kubanzima ukuthi baphumele egce ya abantu abaningi bahlupheka bavictimizewa ngike ngabona sike sabona enye ivideo mina lo dechinga ethi ngithi zap ekhuluma inhlamba waphume sekhuluma sithi hey mina ngwezano abantu abaningi abantu abalwela impi besaba ukuthathelwa impentsheni zabo yikho kunzima ukuthi baphume egcekeni bavotele izaphu but ngokubona kwami izaphu ngokuya kwesikhathi ja kubona nje ungaqiniseki kwamabandla la aphikisayo njenge triple C ukuthi i triple C kuthiwa ngabantu but ayila structures ayilani into zakho nazicace izaphu ikho kathesi iwinile amasi kuma councillors kuyatshengisa ukuba ama ovethi la abantu abayempini kunzima kibo ngoba kathesi abantu ekhaya basebenzele ukuthi okuyethunjini kuphela ukuthi baphume legcekeni bathi bazobe support uSibangilizwe besaba ukuthi iphays abo zingaqunywa ilezi ze ovethi.